Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba, olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-4 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izikolo ziyala ukuyamukela imali yohlobo lwamaziki lanxa uhulumende esithi yonke imali imele isetshenziswe.
Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni izigi kayikho ebantwini, sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees.
Amalunga ebandla le-MRP adudula abukholo lwesipostoli abakhonza phansi kwesihlahla bekobulawayo. Umdeni wakokhumalo uthuma iqula ukuyakhulumisana lohulumende ukuthi ayamukele umnumzana Bulelani Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Kodwa ke umhlanga lokuqala baba lawo kwaba nesithembu sompela ukuthi hayi kuzoshise kulungiswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengoba izikolo zivulwa ngolwesibili iviki yona le ezayo, abanye abazali kwezinye izikolo zelizwe abakade befuna ukubhadala imali yama-school fees ngemali yohlobo lwamaziki babikwa betshelwe ukuthi bamele badinge amadola eMelika kumbe irandi leSouth Africa. Lokhu izikolo zikwenza lanxa uhulumende esithi imihlobo yemali yonke kumele yamukelwe. Unobhala wezokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana e-X uthe ukwenziwa izikolo lezi kwephula umthetho. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi umanyano wenhlanganiso zamatitshala othiwa for days wavumelana ukuthi amatitshala engayi emsebenzini kusukela ngomvulo.
Indlela okwenziwa ngayo iziki yiyo ezasetshenziswa ukubhadala i-fees. Indaba sisithi iziki sesikubonile abantu bebotshwa bebotshela ukungayamukeli iziki. Sesiyibonile imithetho esifakiwe eqinisa kumbe ezayenza iziki ikhanyile lesisindo. Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni iziki kayikho ebantwini, sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees. Izikolo ezinye ziyayamukela iziki. Esicabanga ukuthi lesi senzo sokuyala ukwamukela iziki isesesiyenze uDr. Mshabane, ugovernor we-Reserve Bank, aguqule isinqumo sakhe esenzile esokumisa ukusebenza kwe-RTGS le-bond ngo-30 Mabasa. Esesithi yena i-RTGS le-bond bayibuyele isebenze bazaze batho bona, ngoba bekhangelela ukuthi mhlawumbe i-RTGS le-ZIC le-bond le-ZIC kube yikho kuzasetshenziswa, njalo kuzasetshenziswa inkani ukuthi kuyamukelwe izikolo ngendlela zonke. Esikubonayo thina njengababalisi njenge-ATUS kuzaletha uhlupho oluningi kakhulu, ngoba indlela imali ziyabe sezizintathu. I-bond le-RTGS akulingani le-ZIC, kuncane kula kuthi lona iziki lingane kule US dollar. Kuzasetshenziswa iphi irate ke ngaso kubhadalwa ischool fees lezo, luhlupho lwakuqala. Uhlupho lwesibili, izisebenzi zikahulumende lokho ziholiswa iziki. Iziki leyi azikayibambi. Izikolo nxa zingayali ukuyamukela iziki, abantwana bezisebenzi zikahulumende kabasoze baye ezikolweni. Konke lokhu kudalwa yikuthi uhulumende nxa esenza izinqumo ngendaba zomnotho welizwe langemali, kabuye ebantwini ezobuza ebantwini ukuthi bakhangeleleni, bafuna ufunani uzenzela eyedwa osokusitshengisa ukuthi kulabo bantu esibakhethayo ukuthi babuye basibasiphathe ukucabanga ukuhlela kuyabehlula
lina njengababalisi kuyini elikukhangelele njengoba izikolo zivulwa kukhona yini okuzenzakala ngendaba yeholo
izikolo zikhangelele ukuvulwa mhla ka 7 Nkwenkwezi thina ke njengeathuzi ngaphansi kwembumba yethu e-Fozewu ngeMay Day siseHarare e-Hatfield savumelana ukuba kulezinto ezintathu esizazenza uhulumende nxa engalungisanga iholo lethu kasibuyele emsebenzini uhulumende nxa engaholisi izisebenzi nge-US dollar umholo wabo wonke asibuyele emsebenzini uhulumende okunye simkhangelele khona ukuthi njengoba kuyindlala engaka iZimbabwe yonke kamise ukudlalisa imali ngokuthengela ama-MP ngokuthengela yoni executive ngokuthengela abe-judiciary izimota ezezinga eliphezulu athatha imali leyana ayibhajetele ukuthengela abantwana ukudla ezikolo bathole ukuthola ukudla ezikolo njengoba emakhaya kule ndlala kodwa okukhona vele izikolo kazivulwa nxa iholo lababalisi lingalungiswanga izikolo kazivulwa nxa uhulumende engafakanga isinqumo sokuba izisebenzi zakhe zonke seziholi US dollar moyo themba kuye athu spokesperson
Siyabonga Themba kuye moyo sisikhulumeli ke senhlanganiso yamatitshala yeAmalgamated Rural Teachers Union obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa abikwa ikhankasa ngokuthula phambilini kokhetho lokudinga abazamela idale lephalamende kunye lenkokheli yezigaba mhlazi ku-29 kuyona le inyanga. Kulamabandla afika phose amachumi amahlanu azakuba incintisa kulolu khetho. Kambe kulomehluko na ngendlela ukukhankaswa ngayo kungeladlakela lokwethuselana njengalokho okujwayelekileyo eZimbabwe. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius James Manampofu sambuza imbuzo yonale.
Hayi ngapha kuthule kakhulu abantu bangapha nje into zabo zonke kakhulu kwindaba zepolitics lapha basenza ngokuthula akula kudlwangudlwanga akula kugxakula kugxokozela akula khona ukuthiwa noma umuntu egqoke i-t-shirt elibandla selicala lingaba libandla elibuthali ngaba licala libandla eliphikisa ngoba abandla aphikisa lapha maningi uyagqoka umuntu noma i-t-shirt kuthule kakhulu kuthule kakhulu ukuthi kulo khetho kubonakala nje ngamarali lokuthi sibone nje kuma-TV lapha besides that hayi kuthule kakhulu
akula ngisho yedwa likelezo ukuthi uchayiwe kumbe wahlukuluzwa ngendaba zokhetho
hayi hayi ngabani lesima kungabe kusikhuthile but hayi so far so good kuthule sibili situation yangapha hayi kuthule abahlukumezana abantu balapha kungaba nenkinga yesengaba khona kodwa ke hayi angikahlakani nakho kuthule kwamanje
kodwa yona imbiko abayethulayo abezombusazwe iyafika yini kube bonke abantu kumbe bakhona abanye abanga finyeleli kakhulu ngendaba zabo radio labo TV
ya kusho ukuthi endaweni zemakhaya ngoba kukhona amanye amakhaya angathi kuba le problem nale ama TV kabi khona bakhala ama signal ngi TV nama signal nama phone kwezindawo ikakhulu indawo zeLimpopo khona apa bakhala khona le Eastern Cape ngaphandle kwalokho kodwa ke hayi abantu bayathola umbiko amabandla ayakhampena kakhulu 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 amabandla ayakhampena plus ama stations lapha ama TV lapha sama stations khosi ama TV futhi sine yaba yi 5-6-7 khona ayakhava ama political parties wonke ngokufanayo wonke ngokufanayo alikho ayikho station ebonakala ngathi thiki favor i party two njengoba sibona county station still ezivele singesaza ukuthi ngese party two lapha kukhululekile and kulenye program abayenza ku TV lapha yawukampena le amabandla wonke abakhona wonke kusem platform yenziwa kwe station lapha ENCA abanye bayibiza ukuthi TV baba khona abantu ama leaders amabandla labantu ma supporters bahleli kahle kuluywa mix bakampena nje phambi kwabantu abantu bonke bekhona
siyabona ukubana kule bandla leli elitsha elemkhonto yesizwe elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lona lidlala ndima bani ubona ngani lila khona ukuthi liphumelele sibone kusiba lo mongameli ovele ebandleni lakhona
hayi ukuthi ningaqhubeka kufika kuleyo level ukuthi ningakhokhela ilizwe hayi kodwa ngibona ngathi bazaba ne influence ekhona kakhulu ku parliament ngoba ngicabanga ukuthi ngendlela izinto ezime ngayo bazodla kakhulu ku ANC yikho lapho khona ngathi support yabo enkulu izovela khona maybe la kwamanye amabandla afana labo UDM ku EFF anginashutwa ngathi abantu abanganani kodwa kakhulu bazodla ku ANC so kokhona kuzobanika amandla mangabe sokusiya kundaweni zamakoalition kuma city council kuma local authorities nase parliament makulama bills ama
lo ke ngomnomzana Cassius Ajayi Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Amalunga ebandla le-MRP abikwa edudule abokholo lwesipostoli abakhonza bephansi kwezihlahla kobulawayo. Amalunga la abikwa exotshwe endaweni lezi abakhonza khona batshelwa ukuthi bengalokothi balugqobe ngoba bazawukhomba olotshwala. Ibandla le-MRP lithi abantu laba benza ukuganga kulezi ndawo njalo bangcolisa njengoba kungela zambuzi.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafubembula
lamlela ndwandwe.
Ukuze emaphandleni izakhamizi zezansi emandebeleni kanye lezifuyo zazo sezihamba imango emide engaba isibanga esingamakhilomitha angamachumi amabili ukuyadinga amanzi kulandela ukutsha kwamadamu aseduze ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Okunenga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Ezinye izakhamizi sezibopho babhema ukuyadinga amanzi. Kwezinye indawo izakhamizi thona zilindile isikhathi eside ukuthi agobhoze bese ziwakha. Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eGwanda uthi babhekane lo dubo olukhulu lwamanzi lonyaka.
Emadamu lapho sokurokosayo sikhokheli ngasivela amasari ukuthi sifike lamanzi emadamu lapho kuze sifike sithole okokunani lathi singenzakale bona.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Jeffrey Dube usobhuku eGaranyemba othi idamu abalithembileyo selisitsha.
Asicitshile agcwele udaka nxa kungatholi ukuthi singancediseka nje ukuthi udaka lolwana sokani liyavu mhlawumbe ingxenye kungasiphathisa ngoba ispecial njengaleli jambe libambe indawo eziningi ungalibona selicitshile so utsho ukuthi avele ngathi phose iwa-13 laba yikola singafa ngisho lezifiyo ziyaphela nyana.
Amadamu amakhulu esabelweni sezansi emandebeleni ayiwana thisa obulawayo abalisa umzingwane lowale apha Ncema kanye le-apha Insiza aselela amanzi amalutshwane kakhulu alakho kuphela loba nini. Ngaphandle kokusilela kwamanzi emakhaya umasipala weGwanda sekhuthaze uzulu kuleli dolobho ukuthi asebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sekuphelile lapho abadonsa khona. Inenge eGwanda South lithi urhulumente kumele aphanga yakhe idamu lethuli manyange ukuze lwehlise udubo lwamanzi kulomhlubulo. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South seziveze ukukhathazeka ngezimoto ezinkulu ezisebenzisa umgwaqo eMadongola lapho kulomgodi wamachina we-lithium. Nangu umnumzana Love Momoyo usobhuku emawane 2.
Amagwenethi lawa aya eMandongola athwala amatshe kulobungozi embubonileyo kunamatshe abawathwalayo. Amatshe lana ahambe esiwa emgwaqweni nxa kule moto elandela emuva amatshe lana esiwa kwenzakalani. Njalo nxa ngisekhona ekhozweni laphana ngisiyale ngibone esiningi amatshe maningi okokuthi enye imoto iyabuye ingananzela ukuthi uleletshe tshayile itshe leliyana abantu bayaphela. Siyacela uncedo kwaphana ukuthi izinto zabo bazenzeni oda kungahambi kusiwa amatshe.
Kulokhu khonona njalo ngodaba lokuqhathwa kwabonke esibhedlela esikhulu seGwanda lapho kubikwa kule nketha yabetshabi ekuthathweni kwalabo abazafundela bonke. Asizweni unkosikazi Ntombi Zodwa nathi.
Umntwana ade behambisa ama-application kunesin ake ngaxoxa lomunye nje ofundisa kumfana ngathi so ama-interviews lizawenza wathi sizawenza but ithina sinikwa nje i-authority yokwenza ama-interview then si-shortlist sesihambisa eHarare Ndiye arare yezashu yeta ke kuti lava ivava trene kuanda hospital lava vatrene Brunaberg lava inta kwana ngana ngezvisisa waye kungadecentralize akati kuti ikwandi fizic interview njenge kujechwa mpavo izinterview ezithathela abantu abapo ndanze kuti nge kukona kwaye kufuna kwenzaka kuti abantu abethu bacine bencutshwa amathuba kulabanye umele bangene
omnomzana Mike Ngadi oyisakamosta wa 13 yena ukhala ngentengo yenkomo athi phansi kakhulu laloba inkomo abazithengisayo zisaqinile
iprize abathenga ngayo inkomo kulezi nsuku bayathatha azikasisimensi okuthi zirong ukuthi sezingaba zifika kwenaleyo iprize abafuna ukuthenga ngayo hhayi siyakwazi vele inkomo ingacaka kumele ibe phansi but azikafiki kuleyo price kambe nxamuntu ezafuna ukuthenga inkomo ye-$100
kusenjalo imuli yakomoyo edolobheni legwanda idinga umnumzana Khipha Moyo oleminyaka kuzalwa engamathumi ayisithupha ocatshe busuku ngolwesibili kuleviki ngemva kokubaluleka esibhedlela esikhulu segwanda omoyo okubikwe lo mkhuhlane wokukhohlwa ugcine ukubonakala egqoke isikipa esiluhlaza esilomzila omhlophe esifubeni ombonayo ukuthazwa ukuthi awucingo unombolo ezithi 0771-175-898 kumba azisa amapholisa aseduzane ngimele umsakazo we-Studio 7 Gwanda ngu-Albert Ncube
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafurembula
Gukama
Siyabonga Albert okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Thandiwe Moyo ka Ward 7 koBulawayo. Njalo okukomiti ebona ngezemali eFinance eCouncili yakoBulawayo sicubungula okwenzakala esigabeni sakhe.
Isizinda abantu abadala ama-pensioners bayawokha besiye town besiyahola imali engajeyi lutho. Kona bengokhile umuntu awokhe aphinde aphendike ayehola imali yakhe ehlulekele ukugada ukuthi afinyelele ukuthi afike emzini wakhe. Bese ngikhuluma ngobagogo labokhula emakhukhuba babhekene nengxaki kakhulu ukusela ukudla, ukusela imedication. Siyakwazi ukuthi abadala vele ngabantu abaphila ngamaphilisi balamathukela, balama-BP behambe eklinika. Kutholakala ukuthi kulamaphilisi afunakalayo babhalele ukuthi abalethe ngamaphilisi bengenelisi ukuthi bawathole la maphilisi ngenxa yokuthi bengalayo. Abadala bakhala kakhulu njengemakhukhuba ukuthi bakithi thina iklinika yethu ikhatshana isemdilikane iseduze emuntwini ophilileyo ekhale njalo ngendaba zamanzi ukuthi bakithi amanzi abuya ngemva kwesikhathi thina abantu abadala ukuthi sikwanise ukuthi sithwale amapheli emakhanda sisesidoraneni kumbeni ithi sikwanise ukuthi siyelayini esidoraneni xaku ngalamazinguli kuba nzima kubele sizinda lapho khona vele ongafiki khona amanzi nje lanxa amanzi ekhona kulezi ndawo ezigasileyo ukuthi amanzi bevele kawafiki so besethi bacelela ibhawuza ukuthi ibhawuza ebanika amanzi uthole ukuthi abantwana abancane lokhu ukuthi abebesebenjani abebethi begijinele ukuyambena bethole izigoro lokho kusuka kube nzima sibe kakhulu ukuthi bevinyelele ukuthi bethole amanzi
njengoba lami likufice kunje njengamakhansila kuyini ozakwenza kumbe okuzayenziwa ngabanye bakho ukuthi abantu bathole
iyakhulu endabeni yamazi ikhona imizamo ekhona khathesi kungamakhansela kungobulawayo ukuthi kuye amanzi atholakale ngathi ngamafitshane kulama-long term ama-short term lama-medium solutions bese sikhuluma-ke ngewelfare yabogogo labokhulu mina njengokhansela wemakhokhoba into engayenza ngiyacreat-a i-database yabogogo from 65 years kusiya phezulu kwenzela ukuthi ngiyekwazi ukuthi esigabeni sami labogogo abanjani bese ngikhulumisana labanye abafisa ukusincedisa ikakhulu abantu abethu abaphetheya izihlobo zethu eziphetheya labangani labanye vele abebehlala emakhokhuba ukuthi ngizame ukuthi ngicele lo gogo uncedo ikakhulu ekudleni khathesi kunje kuyaqanda ogogo kuze kuthala la ngezinguzi ogogo ngathi njengabacelela ukudla lo owandenethela wandenethela amafuda ampazi abantu abayishipi kodwa simanga lokhu esisacela lokusebenzisana phakathi lo mkhathi u-ht weblawe esawudi naye ubulile wathi ayatshela ukuthi sibone ukuthi singabancedisa njani ogogo labokhulu phakathi kwesigaba namayouth ikakhulu sinyazelukuthi amayouth nam ahlezi kawenzi lutho kunendaba zamajaki ama-centers akhona ama-centers kumele avuselele abantwana bethole ama-skills kube nama-skills training khonapho kuma-centers kube newayisa abantwana bethole ukuncediseka mina ngafoma imacocoba development committee esebenza nokhansila ikakhulu ngaphansi kwakhansila kodwa siyaxoxisana njalo ne-NP ukuthi naye asincedise athi chipina lapha okulesikhehli khona.
Siyabona ukuthi abanye bazama ukuphila ngokuthengisa lokhu lalokhuya. Kungaba nenhlanganiso lazo ezinye eziphathisa abahluphekayo. Liyakubona konke yini lokhu imizamo isenza impilo ibe ngcono.
Nabantu emakhokhoba simbala ezinye nabontanga baphila ngokuzijimisela. Ungangena phakathi komuzi wemakhukhoba uzathola ukuthi kuyathengiswa abanikile imkambo abanye ngabathengisa amabheli abanye abasezinsimbini abanye ngabathengisa nje amatamatisi amabhedi service sengamuntu engathengisiwe ithethedini le-red camp laphana kugcwele abantu amavendors athengisayo noma bethengiswa ngokho emthethweni but bayathengiswa nabazama ukuthi bephilise izimuli zabo ukuthi zesikole bekwazi ukubhadala amarenti i-DGTA ikhona emakhokhoba iyafundisa amavenda imisebenzi yezandla kakhulu ukuthi kezenzile ama-products abo ekwanisa ukuthengisa kube nekhona i-world vision phakathi komuzi ethi ngenyanga ngenyanga iholise abantu imali ukuthi bethenge ukudla bekwazele ukubhadala imali.
Leyo bekuyingxoxolo Councillor Thandiwe Moyo kaward 7 koVulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo. Sihlaziya udaba lobukhosi bamaNdebele. Kuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga nami inhlonishwa.
Ye, ungasela ukuthi lumi njani udaba lokuthi inkosi iyethatha isihlalo sayo ekhaya eZimbabwe?
Kuxhunywana lohulumende mhlonishwa, kukhulunyiswana lohulumende impela, sekwake kwayiwa kodwa kuyahanjwa manje ihlandla lesibili. Kuyakhulunyiswana kakhulu.
Ngobani abahambayo? Likhona iqula elalithuma ukuthi liyekhuluma kumbe wena ungomunye wabo abakhulumisana lohulumende?
Hayi, akusemi mina mina ngoba ngihleli ngapha eGoli, kuhamba abadala ama-elders akwaKhumalo, siwabiza ngokuthi liqoqo, iqoqo lamantunga.
Kodwa lona iqoqo lithini? Kuyathembisa yini ukuthi singaba lenkosi umnyaka wonalo?
Isifiso yiso leso mhlonishwa, kodwa-ke angithi uma linegotiate-a kuya ngokuthi omunye uselula kangakanani isandla. Kodwa-ke umhlangano lokuqala baba lawo kwaba nesithembu sompela ukuthi hhayi kuzosheshe kulungiswe.
Siyabona ukubana bakhona njalo ababili abazithi labo zinkosi zamaNdebele, umnumzana Raphael Khumalo lo mnumzana Zwide Kalanga Khumalo. Lina lithini ngalolu daba?
Sithi abenze mhlonishwa, abantu abazivekileyo kabenze. Mina siyazi thina iprocess iyakhetha bona, kodwa kumuntu ngekumalise kudemokrasi kuyenze la isibone. Yiyo i-attitude yethu, ngoba asikwazi ukukhuluma kabo abantu, asikwazi ukubavimba, kodwa sithi thina labo abalenhlelo zababenze.
Siyazi ukuthi khona ngapho kwele South Africa liyaphathisa izizalwane zeZimbabwe. Ungasitshela ukuthi izinhlelo bani elizenzayo khona ngapho?
Lana mhlonishwa, kuvikilo leli lidluleyo nje kunabantu bakithi abathelwe yimkhukhu edimisini, sesile ngubo e-ofisini zihamba sabanika, kanti la mabandla amanyathile basiqoqela impahla zokugqoka nezikole, basiqoqela sahambisa. Hayi lokho kuphela, leli hlalo mhlonishwa, ngoba sisebenza lapha eGoli indaba yamaphepha. Ngamsho wake wezwa kuthiwa emangadini emangadini, sasilungisa leyo nto ukuthi abantu bakithi basizakale babe lamaphepha ukuze bangahluki kunyezwa, ngoba lapha nxa uhamba esitradeni uyabuza ukuthi iphepha lakho lingaphi. Uma ungelalo sokuthi ba lezinto eziningi ezingaqedakaliyo, sudiziswa into enjalo nje, bayaboshwa abantu bakithi, bayadiphodwa, So lolo hlelo sasiyenza lokhu nje sibe nemvume yokuhlala eSouth Africa. Sasi kuyindlela ukuthi efika kwaZulu sicela ebukhosi bakwaZulu ukuthi busicelele. Masinyazane sizabuyela futhi ukulandelela ukuthi sebehambe kangakanani. Bathembisa bathi bazasikhulumela lo government wala ukuthi size nje sisebenze sibuyele emakhaya, sisebenze sibuyele emakhaya. So yizo lezi zinto esizenza mhlonishwa ngamasu challenge. Ngesindebele ukuthi wahamba jibalamba ukuthutha phambili.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli usitshela ukuthi kahle kahle kuyini okumele bakukhangelele njalo kuyini elingabaphathisa ngakho.
Mhlonishwa, into enkulu ukuthi lapha vele uhlelo ndolukhulu ukuqoqeka kwesizwe. Into esihlupha kakhulu okunye kuleli viki eliphele besinabafundisi sihleli phansi yindlela abantwana bethu asebeziphatha ngayo uma bengaphandle kwelizwe. Basuka abaduma sebekude nabazali sebephila nje umathanda. Ngikhuluma ngabantwana othola ukuthi ubaba sethi kusethola intombi kwenye indawo sethiya abantwana lo nkosikazi, abantwana basafundi. I-behavior nje le-violence amapolisa asibiza njalo nje ethi khangelani abantu bethu, khangelani abantu bethu, khangelani bayangcolisa. Yilokhu sesiklina nje egoli ngoba sasoke sikhonjwa ngeminwe yonke into embikhonjwa thina. So sizama ukuthi siqoqe isizwe abantu bafundiseke ukuthi ukuzihlonipha kwenza ukuthi abantu bakuhloniphe. So yileyo nje into enkulu kabi ukuthi sibuyele nje kumntini bethu. Yilokhu siqoqe isizwe ngaleyo ndlela. Kanti ukuphela kwalinyanga kulo mkhosi umcimbi kwendulela ufuya lemaphisa siyaphona.
Hayi, bezwakala, isibongile kakhulu.
Ngiyabonga lami Dalisa.
Lo-ke bekungumnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobhekula Khumalo, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Lalelani elinye njalo ihlandla lohlelo lolu ngeviki elizayo.
Okwamanje ke siye kuhlelo abaculi bethu liviki. Silomculi osacathulayo ovela eTsholotsho uDJ Sintu nangu ke lapha ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ukhona umalume ekhaya, uduma makujabule. Msakazi wami sanibona emsakazweni okhulumayo uHandbird Khuphe. Ngilokuzalwa ngibuya kweleZimbabwe endaweni yaseTsholotsho esigodini sasemphafeni. Usebhuku wami kungu-Robert Chuma, induna kungungqoya. Bengibonga kakhulu ithuba msakazini engilitholile.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Lo ngabe ufuna mhlawumbe uthathule umsebenzi wa DJ Sintu kuzomela axhumane nami kule number lenethi 0791390738. Uyatholakala umsebenzi la kuma YouTube.
Ngihlala ngise Gauteng endaweni yaseKimsuthi.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Lenkulumo ngizoyibhekisa nje kusizwe sonke. Mina bengicela ukuthi sibambane singabantu abamnyama, ngoba ngisho nasengomeni ngithi asibambaneni ma-Afrika. Ngithembisa ukuthi ngizokhipha i-album ngo-December.
Asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo. We're on the mama, 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 we're on the mama
DJ Sintu esigqibela uhlelo lwethu namhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangeleke ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Izikolo ziyavulwa ngolwesibili kodwa amatitshala athi kawasoze aye ezikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, sitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.